Ngumbono omuhle kakhulu ngoba sonke siyazi ukuthi ukhetho elizweni laseZimbabwe lulobudlwangudlwangu, kutshaya kwabantu, kutshiswa kwemizi, ukubulawa kwabantu. And sikhuluma kunjenje izani siqalile manje umsebenzi wabo uhamba behlukuluza abantu, betshisa imizi yabantu. Kodwa kayikho enye indlela yokuthi sikhiphe uhulumende ngoba kamboni ukuthi singaba namandla ukuthi siyechitha elinye igazi sezithatha izikhali, ngoba singaze sithathe izikhali sichithe igazi noma sokubomvu sokumnyama kuzakuzakuzakumele sibuyele etafuleni siyegumisane umlota sixoxisane sidinga izindlela. So singachithelana igazi thina sikwazi ukuthi kumele hlalisane phansi sikhulumisane. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi izizalwane zaseZimbabwe kumele zivuse umhlonga zitshengise uhulumende wamasela wezani ukuthi hayi sebekhathele abasafuni ukumva.
Mnumzana Ncube, wena uthini ngembono kaNkosazana Khumalo la?
Nami ngivumelana naye ngokungathi akhangela kulabantu abaningi ikakhulu isa abathi bona ukuya ethethweni ukuzihlalisela nje isikhathi ngoba ungaze uvote kanjani lo uhulumende lo okhona ibandla leli libusayo ngithi mhlawumbe ingaze linqotshwe njengoba seleke latho ukuthi lona alingeke livumele ukuthi ipenseli ikhulele umbhobho. Kungakho abantu basuka badangale endabeni ezinjalo lokuthi ikakhulu ngento eyenzakala ngo-2008 zakubona sonke ukuthi ngenxa yokuthi ibandla leli libusayo elilihlala liyile libusayo kusukela ngo-1980 lanqotshwa, sabona ukhetho lukamongameli sokuthatha inyanga yonke ukuthi kumenyezele ukuthi ngubani onqobileyo. Konke khonokhu kusuka kudangaze abantu bagcine sebezifusha ukuthi kanti khona vele singaze siyevota akula mehluko obakhona ngoba sizaqhubeka silokhu okuyenzakalayo ukuthi sizotshaywa sisiya ekuvoteni sibe sitshaye ngemva kokuvota sesitshayelwa ukuthi sivote kanjani, kukanti inguquko ayibuyi futhi ibe khona. Kungaba kuyinto enkulu edangaza kakhulu abantu.
Makhumalo, uphenyo lolu esikhuluma ngalo luthi lona kulabantu abafika bona 78% abathi basevalweni bayesaba ukuthi vele lanxa kukhulunywa labo ngophenyo lona lolu bazibona besengozini. Manje pho lina njengabamabandla aphikisayo libona ngani abantu bazakhulela ukwesaba lokhu na?
Okwakhathesi njengezalwane zaseZimbabwe siphakathi kwedubo. Abantu abethu beqedile esikolo kabafundi esibhedlela sesifisa. Isikolo akusafunda akusela mali ezindlini akudliwa. Mina njengezizalwane zaseZimbabwe sibona kuqakathekile ukuthi sidubeke izanu yenza umathanda phezu kwethu. Hayi asihlaleni ezindlini siyekele ukuyavuta. Ngiyakusiyeke nokukhankasela ukuthi afake imigoqo ezakwenza uthetho lolu ungaze waba nomuntu oyesabayo. Ngoba lokhu ukuthi saleke sikhale ukuthi izani yenza lokhu, izani yenza lokhu, iyikho abakwenzayo. Kodwa thina sibaningi ukwedlula bona, kanti sizakwesaba kuze kwini ngase sisifa sesifile njengoba kunjenje. So mina ngiyakhuthaza izalwane zaseZimbabwe ukuthi yebona ye ingani thina emandebeleni basibulala nge-ground. Kodwa lokhu izani yangenayo kayikaziwini okobulawayo noma kathesi bangenile ngokuthi kazange sihambe ukuphethelwa khona kabakazi. Siyasibatshengisela ukuthi hayi bo lanxa lasibulala nge-ground asifuni ukuthi silisibuze. Kungeka sikwanise ukwenza imandabeleni yonke iZimbabwe yonke sakwanisa ukuyenza ngoba nxa sosiyekhethe naphana uyabuyedwa. Njalo asimele sivumele ukuthi izani sihlukuliwe ngoba amasosha lamapholisa lama-CIO laba abasitayayo ngabantu abahola imali yethu ngoba bahola imali yethu ye-tax izisebenzi zethu. Kumele sizibonise ukuthi hayi walinamandla nokuthi thina lisebenza kithi kumele ligcine thina akuyigcine umuntu otshentelayo.
Mnumzana Ncube, wena njengentatheli zindaba ubona njani lokho okwenzakalayo kakhulu nxa sikhangele indaba esezikhona ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla?
I think ngombono wami mina yiyo into enkulu kakhulu efika isilimaze leyo ukuthi nxa sikhuluma ngokumanyana kwamabandla asikhulumi ngokuthi lawo mabandla amanyana phezu kwani ngaphandle kokukhipha uhulumende okhona. Amanyana futhi sibeke simiso bani singakaze sicabange ngokuthi ngubani ozathatha lesi sikhundla ngoba indaba yezikhundla le yiyo isuka ihlukumeze yenze ukuthi ngigcine ungasabi khona lokho kumanyana. Ngoba umnumzana uTswangirayo uzakuthi njalo eqinisile athi mina yimi ngilabantu abaningi abangilandelayo. Kodwa elabantu abaningi abamlandelayo bamlandela yini ngokuthi uphume phezu kwalokhu abakucabangelayo bona abantu abakufunayo na.